isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani bantu kwestudio 7, lingabe linjani? Hei, amna ngisakwazi ngoba sengizame ngehluleka. Loko ngizame ukuthi khuluma kodwa ke ngithola ukuthi akula responde khona enkulumeni esizikhulumayo, angazi ukuthi kwenzakalani. Imisolo yami lapha ukuthi mina ngikakwa kanti yena engathi ama-sanctions kaphume njani. Ama-sanctions thina esiwabonayo yilawa asenzela wona, ebulala abantu, echaya abantu nangesikhathi kuvotwa, wabulala abantu nakathesi nokusabulala abantu, ethumba abantu, ehlukumeza abantu abangazwanani lalokhu akutshoyo yena. Pho-ke lawo ma-sanctions wona uzawakhipha nini? Umbuzo enginawo ukuthi lawo ma-sanctions asenzela wona singabantwana beZimbabwe uzawakhipha nini? Okhulumayo ngihathi Sali Maphosa ekafusi Manuka Case, ngicela ukubuza khonapho ukuthi uzakhipha nini lawo ma-sanctions ayiwo asihlukumezayo thina, hhayi kungakabuyi lawo ae-America labo UK ayiwo athi amhlukumeza yena, ngoba thina sikhala ngalawo asihlukumeza ngawo yena. Uzowakhipha nini?
Salubonani bathandi nabasakazi be-Studio 7, lona okhuluma uGift Sonduku. Basakazi, ngeke ngizwe abafowethu la behlala bekhuluma bethi hayi izinto zakithi, sivotele amaphathi akithi akusebenzi, wonke amaphathi aright laphana ekhaya, into iphathi ele problem yiZANU-PF, ama-opposition ayeke ukuhlala egcekana wona wodwa. Bese ngisithi laphana kwizinduna abaholi bomdabu, hhayi badala siyalihlonipha, kodwa into ofanele beyazi ukuthi kulolu daba lwegugurawundi ake lizame libe eceleni, lingafiki selikhuluma izinto elingazithunywa ngabantu libabusayo. Thina singabantu asifuni ukuthi kungcwatshwe abantu, thina sifuna laba bantu abababulalayo bevele ukuthi bangobani bebotshwe, yikho esikufunayo thina, hayi lokho kunengukuthi wabengcwatshwe bengcwatshwe vele babulwa wombani. Njalo zinduna kufanele libekwazi ukuthi imali leliyihola akusiyo yeZanu, ngeyethu thina abakhokhi bentela. Kungaze kuphume iZanu kungene MDC, ngizaqhubeka lihola. Kungaze kuphume MDC kungene izaphu, lizaqhubeka lihola. Aso yeZanu, ngeyethu abakhokhi bentela ngikahulumeni. Kanti uPresident uMnangagwa njengoba wathengena wathi iproblem asoma-sanction, i-corruption, maye sekhalelane ngama-sanction. Yazi uPresident lo yamangalisa esinye isikhathi. Ngiyabonga papayi balandi.
Ngilokhu ngicela ukuthi leyama incwadi ifundwe. Mina ngithi mina thina i-MDC Alliance injongo yethu ngiyokukhulula abantu beZimbabwe, yiyo eyasuselwa iphathi phansi abantu abasukuma ngayo. Le yabomakhuphe esifuna ama-sanction akhitshwe, ikhitshwe abantu beZanu abatshontsha kangaka, injongo abasayazi. Ngokudla imali yeZANU-PF sebephambene amakhanda, sebekhampela ama-sanction ukuthi akhitshwe ebantwini beZANU-PF kulokuthi bakhampelethe abantu bengatshaya. iZANU-PF sifakele ama-sanction okusitshaya, okusibulala, okusibhanisha ngendlala, okungaholisa amatitsha. Kodwa lina siqala ukuthi yona ama-sanction yiwo ayenza lokho. Kanti abantu be-MDCT banjani? Lalaba abantu laba ngengikhuzela laba abantu laba kumbe bayigadele endleleni MDC, ababaleka babuye eSouth Africa lapha, abathi bona bona amaNdebele amaNdebele. Thina asa injongo ye-MDC Alliance ayila Shona, ayila Ndebele, ayila Donga, ayila Nyazaland, ayilani, ayila Donga, ayila Nkomo, ayilani. Ile injongo yokukhipha iZANU-PF ngobucubu ebenzayo, ayizondi, izonda izenzo zayo. Yikho injongo yethu esilayo. Labo bantu abale njongo yamaShona, abale njongo yamaNdebele, thina asingene kulokho, thina be-MDC Alliance. Mina Alexander Khanye ngithi yazi nyabenyanya laba bantu be-MDCT lapho.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.